siyabonga mavela silojonga litshona njani izulu kandaba siyalamukela emsakazweni we-studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 26 ngonhlolanja 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
indlela akhokhele ngayo ibithandeka njalo incomeka, lokho kube kutholakala ikakhulu kulabo bakhokheli abayintanga yakhe. Okusuke kwaba lodubo yikuthi uthe nxa engasafuni ukusuka esihlalweni esehleli esihlalweni wabuya inkokheli ezintsha ezincane kulaye, yibo ke abasuke baba le mpazamo okudulo laye.
Amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe aqhubekela phambili, njalo abantu ekade beqoqa ukutshengisela kusasa emaswingo bacwinyiswe ngamapolisa.
Kuyamangalisa ukuthi kambe sisele ubuswa yini, kumbe sokuyinto esiphelile ukuthi ngisesele phambili nasezibane. Umdala lo futhi ngezindlela ubona abantu bezimbabwe ngabantu abahlanyayo, abantu abangacabangiyo, abantu abanganamaphilisi efomu ukuthi yini okwenzakalayo.
Isipho sikamongameli Robert Mugabe esenkomo ezingamakhulu amathathu kumanyano we-African Union sidala inkulumo. Uhulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo bayavumelana ekuthini kwethulwe isigwebo esilukhuni kulabo abentisa abantwana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leZANU-PF lithi amalungiselelo awo awedili lokunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe eliza kwenziwa edolobheni leMaswingo kusasa asekusibanga esiphezulu. Lokhu kwenzakala nje lanxa abasakhulayo benhlanganiso ye-Youth for Advocacy and Democracy bebethe bazatshengisela besola leli dili. Kubikwa bekugcwela amapholisa kuleli dolobho okungaba kwethuse ekade befuna ukutshengisela laba. Asenelisanga ukukhuluma labasakhulayo laba. Kukhangelelwe ukusetshenziswa imali ezinkulungwane ezingamachumi ayitobamnwembili 88,000 dollars okuyinto esolwe ngabanye abantu besithi limali ngayisetshenziswe ukuthengela uZulu olambayo eZimbabwe ukudla. Kusenjalo intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya ubhotabhote ezitaladeni zeBotswana wasethulela udaba olulandelayo ngomongameli Mugabe.
And now you get some people still saying because we are white and you are black, we can't give you the honor of equality in the Security Council. Nonsense.
Lawo ngamazwi kamongameli Robert Mugabe othandwa ngabaningi kuzwekazi le-Afrika. Umongameli Mugabe uhlonitshwa njengendoda emadodeni enelisa ukumelana lamazwe angentshonalanga wona aziwa kakhulu ngamandla kwezombusazwe kanye lezenotho. Umongameli Mugabe wayintandokazi yamazwe afana leBhilithani ngesikhathi iZimbabwe ithatha uzibuze, kodwa ngokuya kwesikhathi kulandela ukwaba komhlabathi kwabalodlakela njalo kwakhipha amakhiwa emapulazini, ubudlelwano baqala ukuba munyu. Lokhu njengoba umnumzana Danisa Ndiweni esitsho yikho wasungula inzondano phakathi kukaMugabe lamazwe angentshonalanga, kukanti waqala ukumtholela abalandeli kwabanye e-Afrika.
Inkinga esiyilayo lapho ukuthi umongameli Mugabe uqalisa ukupha lokuzondana labelungu ngesikhathi kusenzakala into ze-land distribution, kodwa okulweni kwabo khonapho lokuzondana umongameli ube lobuhlobo wasethola ubuhlobo labantu balapha e-Afrika abanye ababengabangani bakhe bemncoma ngakwenzileyo khonokho besithiyi umsebenzi omkhulu.
Kodwa phakathi eZimbabwe umongameli Mugabe uzenzele ibizo njengomkhokheli ongintando kayiphikiswa. UNdiweni uthi umongameli Mugabe usukile ukuba liqhawe emehlweni abamhlophe kanye lezinye izalwane zeZimbabwe ngendaba zodlakela ukwakomumo womnotho lokungahlaliseki nje kozombusazwe.
Ngihlona abantu abamhlophe labanye abantu abansundu abaphuma eZimbabwe, umongameli Mugabe usekhanye engazathi ubuqhawe bakhe sebuwile ngenxa yokuthi umumo we-economy loku abhizwa kwama-human rights kwakhe khanye ngazathi ubuqhwe bakhe sibuwile.
Noma nje eqhubeke elabangani kwamanye amazwe angomangani aka-Afrika ikakhulu abakwinhlanganiso ye-Frontline States kumbe abamandla aletha inkululeko emazweni abo bekusiba ngceke ukuthi omangameli abatsha abahambelani laye.
With respect to Zimbabwe, we have carried out our regional responsibilities as a good neighbor as well as a good SADC member in candidly expressing our concerns about the recent electoral process.
Lo kwakumbono kamungameli Ian Khama weBotswana ngemva kokhetho lika 2013 olwasolwa linengi eleBotswana yilo lodwa elaphumiselayo lisola ukwenzakalayo ongejwayelekanga ngentaba ayikhonjwa engumongameli Mugabe. Lokhu ngokubona kukamnumzana Brown Maphisa kuyisitshengiselo sokuba umongameli Mugabe usebesefike esimeni solahlelwa inhlonipho ikakhulu kuhlobo olutsha lwenkokheli ye-Afrika.
Indlela akhokhele ngayo ibithandeka njalo incomeka. Lokho kube kutholakala ikakhulu kulabo bakhokheli abayintanga yakhe. Okusuke kwaba lodubo yikuthi uthe nxa engasafuni ukusuka esihlalweni esehleli esihlalweni wabuya inkokheli ezintsha ezincane kulaye. Yibo ke abasuke baba le mpazamo udubo laye bengazwaneni laye lalokho akufisayo olokho okube kuyi-ideology yakhe yokubusa.
Umongameli Mugabe wakhethwa ukumela ibandla lakhe eleZANU-PF kukhetho lokudinga umongameli olika 2018 lapho azabe senelise iminyaka yamachumi ayithuba munwe munye lane i-94. Ngingumathini Ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngisabonga leBotswana.
Kusenjalo umongameli Robert Mugabe ubikwase egcwalise isithembiso sakhe sesipho senkomo ezingamakhulu amathathu kunhlanganiso ye-African Union. Uzulu kanye lebandla le-MDCT basole inyathelo likaMugabe leli besithi ngabe uphathise uZulu weZimbabwe odubekayo. Sixoxele oqoqa inhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Petniko Pepe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ehamba isedeni isikolo ezingu-300 kulabantu abanganakudla kathesi, kulabantwana abangahanga esikolo, kulabantu abadinga imisebenzi ukuthi mhlawumbe ungakuyenziwa something enganceda abantu babantu. Kushiwa kuyamangalisa ukuthi kambe sisesele kubuswa yini kumbe sokuyinto esiphelile ukuthi ngisesele ebhazini laseZimbabwe. Umdala lo kusithi ngezinye indlela ubona abantu beZimbabwe ngabantu abahlanyayo, abantu abangacabangiyo, abantu abanganama-feelings at home ukuthi
nxa manje bona abasekeli bakhe kumbe laye umongameli Mugabe engathi hayi inkomo lezi zivele esibayeni sami asozomuntu ungatheni wena lo?
Okuma ngathi ukuthi umgaba zabe nenkomo ezingu-300 kuyabe zibethe ngathi okokuqala into yakuqala esiyibiza nayo ngoba ungakhangela i-salary yakhe njengo-president angiboni ukuthi ngabe siyaphimbe seinkomo ezifika 300 okokuqala. Okwesibili, uMugabe uvela athathela abalungu amapulazi ngenkani, ebathathele ngenkani nje abaningi bangikhona bekelezinkomo baluze izinkomo. Okwalayo ukuthi kuhlesifike ukuthi uthethe inkomo zamaphiwa abathathele ipulazi ngenkani wanika i-AUB. So la i-AU nxa isamukela inkomo zokuthathwa ngodlame ngokubulala ngokutshontsha nendlela uMugabe azithethe ngayo emathiweni, kuthi sabantu be-AU kuthi ngamasela phela. Kungakuthi wena uMugabe bengakudisi inkomo lezi zithethe ngathi ngeholo lakhalifonayo ezele le nkomo angazidonetha, but ungabona umuntu ezigona edonetha inkomo ezingu-300 lezinye indlela phela ungakhosi ukuthi i-type ye-charge yi-10%. Kuthi kuyezi indlela ukuthi yena lezo nkomo eziyi-300 yi-10% of inkomo alazo. So nxa yele nkomo zonke lezo ezilingangako uzithethe ngathi uzigcine ngathi kuliphi plaza. So kuyamangalisa konke kolokhu ukuthi ngezinye indlela nxa kuthi sizonetha inkomo sisezabuyela futhi ebantwini eqalisa ukuthathela abantu inkomo zabo esiyadonisa ngayo. Umongameli bani ongathethela abantu abahawulayo esiyadonisela abantu abantwini?
Umnumzana Petniko Pepe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Umkhokeli wabehluli umnumzana Godfrey Chisikausiko ubikwayitshele umtshutshisi omkhulu karhulumente umnumzana Johannes Thomana ukuthi kamelanga abe kusikhundla lesi. UThomana uke wabotshwa kumaviki ambalwa edluleyo esetheswa icala lokukhulula isibotshwa, esetheswa umlando wokuzama ukubhomba iplazi likamongameli Mugabe. UThomana wake wetheswa njalo icala lokungafuni ukuthonisa amacala abalisa elokudlwengula eletheswa umnumzana Munyara Zikereke oyisiphathamandla sebandla leZANU-PF. sixoxele ngcithi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya yena othi gamelanga xotshe umsebenzi uThomana.
Hayi phela antsho nxa umuthi engathiwa khona ubuyenza icala uprosecutor general nguye okhangelisa indaba yakhona ukuthi kanti kuqakathekile ukuthi umuntu lo ahambe ayemise emadakeni uthi phela ungalahli izimali ungadlalisi izimali zikahulumente. So nxa kuthiwa khona abantu laba ababotshwayo laba babengenacala icala lakhona liqala lifike uprosecutor general into yokuqala esibili ukuthi ye liqiniso nje akulamuntu ophezu komthetho umuntu othiwa khona kakhanyisa emthethweni upresident kuphela kona njengobona wami ubili wakungenacala wayeyenze kahle thimita athi khona akunadoketi engabuzi.
Kodwa-ke nxa sikhangela imbali yakhe ikakhulu lokhu esasikuzwa ukubana wayengafuni ukuthi amanye amacala athoniswe afana lecala kamnumzana Gerege, ukubona njani wena khona?
Hayi siyazwisisa lokho. I-judiciary system yethu ivele i-partisan bayazama, bakhona amajaji abazamayo esibili ukuthi balungisise udaba lo separation of powers iqiniso, kodwa nje into zakhona eziningi zakhona azikami kahle. Nxa into iphambaniswa kuyabe kulokuphambaniseka, abantu bayakhuluma ukuthi nxa ama-judgment akhona njenge-judgment yane i-capital punishment yanaizibotshwa esikudetho kulama-judgment aphuma kuhle aqondane ne-democracy, kodwa yena njengomuntu ovele wanyathela udaka lwezanu kuyabe kuphambaniseka. Kodwa okwakhathesi asikhangele indaba yakhathesi yesikhuluma ngayo ukuthi ye kukhanya nje wayeqinisile ukuthi abajaha lana babengenacala abangalethwa kuthetha ndawo okokuthi yena wayekhangela amacala akhona isebenzisa i-partisan prison ye kakhulunye. Kodwa okwakhathesi abalaleli ngithi mina hatshi indaba yakhona vele akulandaba umuntu lo ufanele kafanele angakhitshwe esikhundleni sakhe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 kobulawayo. Uhulumende uthi seza kwethula umthetho wokutyezisa abatshadisa kumbe abendisa abantwana. Lokho kuphume emhlanganweni obuqoqwe ukuhlaziya udaba lokwenda kwabantwana owenzelwe eHarare namuhla. Kubika uMavis Gama.
Okwamanje lo mthetho usesekusibanga sedraft ezandleni zabogatsha lwezemithetho, njalo ukhangelele ukuba ungasoze uthathe isikhathi ingatsha zonke zivumelana ekuthini ube khona. Lokho kuza ngemva kokuba uZulu ekhuthaza uhulumende ukuba enze kube le mithetho elukhuni eyokujezisa labo abenza lokhu kuganga kumizamo yokwehlisa inani labantwana abatshadiswayo elibikwa lilokhu eliqansa. Umhlangano lo owenzelwe endaweni okuthiwa yiMoto Republic eHarare uqoqwe yinhlanganiso ye-Real Open Opportunities for Transformation Support Roots besebenzelana labe-Girls Legacy kunye labe-Research and Advocacy Unit RAW bekulozulu ovele kunhlangothi ezehlukeneyo okubalisa lengatsha zikahulumende. Kube lokuvumelana ngemva kokubonisana kokungenziwa ukuqhubekisela phambili impi yokulwisana lokwendiswa kwabantwana besisebancinyane ngemva kwesinqumo esenziwe lidale le-Constitutional Court. Ngenyanga edluleyo umahluli uJustice Luke Malaba ubeke sobala ukuba kungaphandle komthetho ukuvumela umntwana oleminyaka engaphansi kwelithumi lasitshiyagalombili ukwendiswa. Umphathintambo ogatsha olubona ngendaba zokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane lokuthuthukiswa kwezabelo unkosikazi Nyasha Chikwinya ubekhona emele uhulumende. UChikwinya uthembisa uZulu obekulo mhlangano ukuba uzokwenza konke okusemandleni akhe ukuchuchisa lindaba. UChikwinya wengeze ethi isifiso sakhe labanengi yikuba abatholakala belomlando wokwendiswa kwabantwana besesebancinyane baphiwe isigwebo esilukhuni. Unkosazana Teresa Mgadza oligqwetha ngomunye wabaze kulomhlangano. Umgadza ugcizelela ukuba kungumlando womuntu wonke ukuba aphatheke kulempi ngendlela ezehlukeneyo ukuluqeda loludubo. Uthi loludubo lwande kakhulu kubantwana abamantombazane abendiswa besesebancinyane ngezizathu ezimbalwa.
Kasondaba ezaphela ngomthetho kuphela, kumele sonke sihlangane sisebenze sonke ukuthi sibone ukuthi singalungisa njani udubo lwakhona ukuthi abantwana bengendi bebancane. Okunye siyakwazi ukuthi abantu bathi manje nxamntwana yekela ukuthathwa yena esesezithwele kutshoni, sesivuma yini ukuthi abantwana behambe belokhu benza abakufunayo thina sithi ye abantwana abayenza bakwenzayo kodwa umthetho kumele ubagcine ningazi babe lezisu bengakafiki 18 singabendisi ngoba basabantwana basabancane kumele sibagcine thina njengabazali.
Umgadzi uthi kuyinto ejabulisayo ukuba inkokheli kungatsha zikahulumende isibona uqatheka kokuchuchisa udaba lokubunjwa kwalomthetho.
Sikamukele kakhulu and sithabile ukuthi uminisa layo sebona ukuthi okunye okuhluphayo ukuthi umthetho uyabukhona kodwa abantu bengakwazi kumbe umthetho uyabukhona abantu bengajeziswa. So nxa umthetho usukhona abantu sebejeziswa lathi labo mama sabona njengani kuzenza ukuthi izinto zibe ngcono kubantu abethu sikuzenza lapho ukuthi la madoda lawa labafana laba abafuna ukudlala labantwana bedlalisa impilo yabantwana labo beyekele ngoba babe sebekwazi ukuthi kulomthetho lapho ngokwanisa ukuthi babona.
Kuvunyelelwe njalo kuba zisebenze gadalala inhlangothi zonke kulempi okubalisa olokholo lwesiKristu kanye labezamasiko esintu. Uhulumende uthi ulethemba lokuba uyabe usukhona lomthetho umnyaka ongakapheli ngoba ukuba khona kwawo kumqoka ekulwisaneni lokwanda kwemichado yabantwana elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ku Live Talk lamhlanje sikhangela idili lokunanza lokuthakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe kusasa eMaswingo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kube singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kube lokuphoselana aqatha kunkulumo mpikiswano ebikhona izolo phakathi kwabafuna ukumela ibandla lama Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika. Abathathu laba ngabathi uSenator Ted Cruz, umnumzana Donald Trump lo umnumzana Marco Rubio. Unobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Ban Ki-moon sekhuthaze abe-South Sudan ukuthi bakhumisane umlotha. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHighlanders ngesonto liza kuba lomkhosi wokusungula inhlelo zokuthakazelela ukufikisa kwalo iminyaka engamatshumi ayisishiyagalolunye. Kubika intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders libunjwe ngomnyaka 1926 libunjwe ngabazukulu benkosi uLobhengula, uAlbert kanye loRhodes bona babe ngamadodana enkosana uNjube. Lo nyaka ke leli qembu lenelisa iminyaka engamachuma yithu bamunomunye njalo inkokheli yeqembu ihlele ukunanza lesi sehlakalo ngokuqhuba inhlelo ezehlukeneyo kusukela umnyaka uqala uze uyefika emaphethelweni. Umkhosi wokusungula lezi nhlelo uzaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields ngensonto mhla zingamachuma amabili lathu bamunembili. Ilunga lebhodi yeqembu leHighlanders umnumzana Luke Mkandla nguye okhokhela iqula eliqoqa lomkhosi.
It is coming to the first I approach as I said we want to celebrate the island. But it feels Barber Fields, the only one of the Barber Fields. We want to interest the Salatan
Abeqembu leHighlanders baphinde bacela baphiwa amatafula asetshenziswa ngabaqoqa umbukiso we-trade fair wona azasetshenziswa yilabo abazabe bethengisa okuthiyeneyo okuyabe kulotshwe umbiko wokuba iqembu leli selileminyaka engamachumi ayithe bamunemunye.
Esikufunayo ukuthi kube njengetrade fair from 91 kuzathengiswa izinto ingaphulwe leHighlanders.
Abalandeli beqembu leBhoso bakhuthazwa ukuba bebuye bevunule impahla elombala omnyama lomhlophe. Umkandla uthi abavela emalokitshini bazafola emzilikazi behambe ngesitalada esibizwa ngoNcebetsha beqonda enkundleni ukuthi abazavelela edolobheni bazafola besuka egcekeni elingemva kweclub house yeIslanders bebesebelubhekisa emagumeni kula baculi abambalwa abaludumo kwelemandebeleni abagoqela iqembu lendolwane Super Sounds abazali bazisa uZulu ozangena enkundleni yePapa Field. Ngehola lesine emini kuza kuba lo mdlalo wenguqu phakathi kwabafana beBosso kanye leqembu laseBotswana eleGilport Lions Sporting Club, lona elalihlaziwa ngegama elithiwa Botswana Meat Commission eminyakeni edluleyo. Umgadli wakwadlalela iqembu leIslanders uWoziya Zibande kanye lowo engumgadli weqembu leCapes United uthenda inyama zawo badlalela leli qembu leGilport Lions. Umphathintambo wogatsha lwezemidlalo uMakhosini Hlongwane ukhangelelwe ukuba yingxenye yalabo abazabe bethe gwaqa enkundleni yePapa Fields ngensonto. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Isaziso esiqakathekileyo sithanda ukulazisa abalaleli beStudio 7 ukuthi sesiguqule indlela elilakho ukulalela, ukubala, ukubuka indaba zethu ebulenjini kuwebsayithi yethu ethi voandebele.com. Kodwa siyathembisa ukubana sizaqhubeka silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe kanye lezemhlabeni jikelele.
Ithi Woza Woza Friday, my darling. Woza Friday, umsebenzi ubhokile. Woza Woza Friday, my sweetie.
Kuwoza Friday namuhla silomhlabeleli wezokholo uSibanjana Junior, yena osethule idlalate lakhe elitsha ehamba leqembu lakhe leimpi yosindiso. Ngenye yengoma zedlalate likaSibanjana Junior leli elesishiyagalombili elilengoma ezilichumi. Isihloko salo sithi ngambulele nkosi. Linsizwa ivela ekudeni ngomculo wegospel. Ithi selokhu iqale ukuhlabela ngo-1985 ayikaze ibheke emuva. Kodwa yenelise ukuncindezela idlalatelayo lakuqala ngo-2003. Kusukela lapho iqhubeka iwakhithiza nje amadlalate okudumisa. Ezinye ingoma ezitshisayo kudlalate leli zigoqela le ethi Ngivelele Nkosi. Ale njalo ethi Wenhliziyo Yami, okuyingoma eyaziwa kakhulu ngabanengi ngoba itholakala kusihlabelelo. Kodwa uSibanjana Junior leqembu lakhe bayithethe bayixubanisa leziginci, impumela kwaba luluji lwangempela. Kudlalade leli njengakwamanye nje amadlalade akhe, uSibanjana Junior ucula ngendimi ezijiyeneyo. Uyachazisa ukuthi kungani.
Kuleli dlalade ngicule ngendimi ezintathu. Ngile ngoma zesiNdebele, ngibe le ngoma A1 ethi uyilandakawa esikhalanga, ngizokuba nalethi ukholo sami ihlangene nesisuthu. Ngoba angiculeli abantu basesindebeleni kuphela kumbe abasesikhalangeni kuphela, ukuthi ngiculela wonke umuntu nje okhona.
Leli lethulwe eSouth Africa kumaviki amabili edluleyo njalo uJunior uthi balamukele ngenjabulo enkulu abalandeli bakhe kanye loZulu nje jikelele. Ezinye ingoma ezikudlalade leli zigoqela uThumela umoya, Ngiphe baba, Ekhaya elihle, Bazalwane lo ukholo lwami. Kubalandeli uSibanjana Junior uthi
ngibathembisa into emnandi kuphela ukubana sebengazike ngayizithenga ingoma zempilo yosindiso ngoba uSibanjana engumntwana ozalwa esindebeleni esikhalangeni ngathi esikhalangeni ePlumtree.
Uthi njalo lingaze lathenga amadlalade okuzibazela athengiswa ngemali ephansi ezitaladeni. Uphuma enkundleni ngale ethi ukholo lwami. Sibanjana Junior ihamba leqembu lakhe le impi yosindiso bebekuhlelo Woza Friday basigqibela ke uhlelo lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe asefike kuzinga eliphezulu njalo umkhosi walelilanga uzaqhutshwa kusasa emaswingo. Isipho sikamongameli Mugabe senkomo ezingamakhulu amathathu kumanyano we-African Union sesidale inkulumo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Libelwa busuku obuhle.